sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kakhulu kuEvans osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lomsebenzi leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Ava phakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela. Udokotela Themba Bhule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia usungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngoncedo lokudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala kanye lommeli wechidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala lommeli wechidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethwandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze bathonisiswe amacala abawethweswayo ngebevela ngekhaya. Ababili laba labanye abalichumi lane ababotshwa labo sebelesikhathi esedlula inyanga ezintathu lokho bavalelwayo bengathonisiswa njalo sebebalelwe ukuhlawula ibail kabili konke. Icala abaletheswa elilokho lingakaqali ukuthonisiswa ngelokutshotshozela udlakela lapho kucutshungulwa icala lokubulawa kwelunga lebandla labo ele Citizens Coalition for Change CCC enyatsime unkosikazi Mo Blessing Ali. Igqwetha lababili laba unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele iStudio 7 ukuthi namhlanje baphanyeke njalo esinye isicelo sokuthi bavunyele ukuthonisiswa icala labo bevela ngekhaya kulokuthi baqhubeke belokhe bevalelwe. Ababili laba sebalelwe isicelo eziningi kusukisela emthethwandaba kamantshi kusiyafika kwaphezulu owe High Court. Kunje sokwasungulwa umkhankaso ngabalwela amalungelo oluntu wokuthi ababili laba bavunyelwe ukuthi bathonisiswe bevela emakhaya abo. Njengalokho okwenziwe abadala amacala enkohlakalo abebandla elibusayo abezano PF. Zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lwemsebenzi leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho iningi labeZimbabwe abaqatshwe khona. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe iStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenza umnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lohlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. Uthi babophe njalo labaqatshi besethweswa umlando wokuqatsha abangalancwadi zokuba selizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kudwa ngolokubamba ngamandla amankampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka renew ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube ukuthi sekuexpire.
Umnumzana Amrishek omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia leEthiopia uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotshwa mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali yesifumbathiso. Kodwa kumgcini hlalo lenhlanganiswe Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokhu.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwesebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lokatsha lwesebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Melestudio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Lanxa kulezi zalwane zeZimbabwe esezaya kwamanye amazwe ukuyasebenza khona ezihle zikhohlwe ngentuthuko yalapha abadabuka khona, zikhona ezinye ezikhumbula ekhaya njalo zincedisa abaswelayo. UDokotela Themba Pule ngomunye wabangazange bakhohlwe emuva lanxa esehlala kwele Australia. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa.
Abequla elisebenzela uDokotela uThemba Bhule bangena emalokishini yakobulawa goqela iChabalala mzinikazi makhwekhwe North lamanye benikeza ukudla abantu abaphila legciwane leHIV. Asebekhulile labanye behluleka ukuziphandela njalo bangatholi imali kuhlangothi olubona ngenselo zikaZulu olweDepartment of Social Welfare. Mnumzana Nkosi Nomusa Ndlovu nguye okhokhela uhlelo lukaDr Themba Bhule.
Kuqalisa ngeCovid era time iphathisa abantu abahluphekileyo, ogogo, abantu abagulayo, abantu abagogekileyo, abantu abangaboniyo. Sifikile eChabalala, sahaya eMzilikazi, savuya eMagogo North, sibaphathisa ama-groceries. UDr. Bhule ukhulele eChabalala, wahlala eMagogo North naseMzilikazi, so ubephathisa kizo lezi ndawo.
Omunye wabathole ukudla lokhu ngumnumzana Moffat Hadebe owalwa impi yenkululeko ephansi kwe-viyo lebutho leZimbabwe People's Revolution Army iZipra. UHadebe wathaya umbhobho kwazwela wobotshwa wabaleka entolongweni eKami Prison wabuyela egangeni ukuyalwisana lesitha kodwa waphinda wabotshwa nguhulumende ka-Ian Douglas Smith. Waba ngomunye wabakuqala ukuchaya umbhobho esipolilo lapho kwasungulwa ukulwisana lohulumende weleRhodesia kusetshenziswa izikhali. Okwamanje unikwa imadlana engenelisi ukuphilisa umndeni wakhe. Unkosazana Charles Banda uphila legciwane lengculaza ele HIV yena ke uthi amaphilisi awanathayo azwana nomuntu osuthiyo ngakho ke udla kuphiwayo ukuzamsiza.
Mina ngumama wo HIV positive ngiphila ngamaphilisi ukudla lokwenza nika namuhla hayi kuhle kakhulu ngiku second line ukudla kuyangishotela kakhulu njalo nilabazulu abangamaphahla empilo ngiphila yinzima ayisebenzi lo ndini wabo lavile kasebenzi.
Omunye obonga isipho sokudla ngunkosikazi Crescenzia Gurajena, yena oromkakhe ugula i-asthma legciwane njalo ele-HIV.
Inkosi ibusise lakusasa and lakusasa shikwende ngiyabonga. Inkosi ibusise lakusasa ngiyabonga. Namhlanje umntanami uzathaba uku-grade 2. Siphila nzima. Ubaba khesha kuhle uyagula. So le-asthma, uku-asthma attack, so kaphelanga kuhle vele. Isikhathi esinevele ngabemele ngithini imithi amaphilisi. Lama inela unalawa afuna kalayo enda kwenziwe namhlanje ngiyabonga shuwa khona kwesi kutholile namhlanje yinde ngiyabonga ngizakudla sibila malanga sibila angazi ukuthi kuze kube nini ngiyabonga.
Umnumzana Alfred Ncube wafelwa ngwangokwakhe eminyakeni ethize edlulileyo usele yedwa njalo sekhulile akula muntu omphandelayo uyabonga layo ukudla okuvela kuDr. Bhule.
Uyasincedisa kakhulu uyakwazi ukuthi khona vele kasisebenzi akula lapho esithembele khona ngosungubaba ngosungumama umuntu ophila ngokuthengisa i-vegetable engadini akukho okunye engikwenzayo le dolo iqulo leli selabango phakathi amadolo kasahambi pho-ke kulobu nzima sibili la bantwana lawo babaleka bonke abanye sebasichiya sengasala nginje.
Ukhansila Monica Lubimbi ngoka ward 29 ubonga udokotela ngokuphathisa abaswelayo esigabeni sakhe.
Ngiyaqalisa mina ukuzwa into enjengayona le njalo ukubona umuntu onika isigaba sami. Liyakwazi ukuthi isigaba sami ngabantu abahlala ababehlala enumber 1 le magwegwe ababuya ngapha sebesithi abantwana sebekhulile. So mostly of them vele ngabakhona le Malawi, Zambia khona le Khachana ukuthi vele ngabala zihlobo. Ayi futhi umsebenzi kaBhule futhi ngiyawubonga. Lami nginje yazi madolonzima ukuthi ngabonga isithini umntwana oyenza ubuhle obungakaphathi wesigaba.
UDokotela Bhule oseleminyaka esebenzela kwele Australia uqale ukuncedisa abaswelayo eminyakeni emithathu edlulileyo langesikhathi se-COVID-19 wayethengela ukudla abahlali bakobulawayo abaswelayo njalo uthi uhlelo lokusiza abantu luya phambili efisa ukuthi ngabe abanye asebehlala kwamanye amazwe asebethola ihole elingcono bayincedisa njengalokhu akwenzayo ngoba abaswelayo bebaningi abadinga ukuncedwa ngakho-ke umuntu oyedwa angeke abe nelise bonke. Ngikobulawayo ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eMosi wathunya Development Company ibhalelane isivumelwano lenkampani yelodumo eye-Old Mutual Life Assurance Company ukuthi basebenzelane ukuthuthukisa isiqinti sefolosi kweleZimbabwe ngokwakha inkalakatha yezitolo, amawetela lokunye ngemva kokuphiwa indawo efika ama-hectares phose amakhulu amathathu 271 emasuwe okuyindawo engamachumi angamakhilomitha indawo engamakhilomitha ngaphandle kwedolobha lefolosi. Uhulumende uthi lokhu kuzathuthukisa leli dolobho njalo kutholise izakhamizi zalumango imisebenzi. Kodwa ummeli weWange West edalele ephalamende umnumzana Godfrey Dube utshele iStudio 7 ukuthi noma abahlali balendawo bengathola imisebenzi ngohlelo lolu besabela ukuba lapho kwakhiwa khona kuzaphazamisa inyamazana zakulindawo eziyizo ezilandwa izethekeli.
Ku-obala ukuthi njengabantu abahlezi nge-Victoria Falls njengomuntu okhokhele kusiba le-development siyakukhwabitha siyakubongela. Kuba yinto enhle ngemuntu wonke ukuthi lesigaba sithuthuke. Kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokhele ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke eVictoria Falls. But kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende, ama-ministers and all that, aba-responsible, bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi ili-Victoria Falls ibe iloku iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi.
Kungani usitsho njalo Dube?
Ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls. Into abayilandayo, abayikhwabithayo, lathi esikhulele eKhompana ngeVictoria Falls. Into esikhwabithayo esenze sahlala eKhompana nguzambezi umfula. Njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls, ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls. Kanti ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile. Izinyamazana seziya zinyama lala ukubonakala ngeVictoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
The lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo. Indlela ama game corridors asehamba evalwa. Kuhle kathesi sikubonga sisithi hi development, but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama fourth and fifth generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo. Njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala. Esesizasala sikubambile ngeVictoria Falls ngama buildings abe mahle, ilizakhiwe ezizabe zibukeka, amahotela azabe ebukeka, but kungasela muntu owahlalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda, konke sokuhambe kwashabalala.
Ngombono wakho Dube, imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma ngokwenzakala kathesi ngoba idolobho lefolosi selaqhela?
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls uyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni, sezihambe zathabalala. Kanti ke esikhathini sihonke ubuthola lingulungundu zeganga zigcwele Company Town, zibonakala Impala, zibonakala lokhu lalokhu kubonakala, kodwa akusekho. Ungaze uhambe kumafolosi phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kumafolosi phakathi, lezi zinyamazana azisabonakala. Sikukhangela ngelihlo elokudevelopa, sidevelopa, sidevelopa phela, but asikhangeli ikusasa. Ngapha sidevelopa, ngapha sibulalo okunye.
Ungafisa ukubona kusenzakalani Dube?
Kuyisifiso sami ukuthi ngabe iVictoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment, uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba inter-the-graded master plan. I-expansion ye-Victoria Falls yenzakale ngakuma-satellite town, kungaphongi ukuminyana wani ndawo sokuhamba kuphambanisa imvelo. So yikho kungathi le i-development ngithi inhle izisaba-createle lomsebenzi abantu, but on the other angle yaha mba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona.
Dube, ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani?
Believe me, 5-10 years time now, instead of ama number tourist ukuthi increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona. Yigela engibona ngayo kangeli le development, but iliqiniso kalibekwe obala, akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangapha.
Umnumzana Godfrey Dube isakhamuzi sefolosi njalo engummeli weWange West edalele parliamente ubexoxa eseMoscow kwele Russia. Istudio 7 izame ukubamba umphathintambo wezokwethekelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi sizwe imbono yakhe ngalolu daba, kodwa ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini yeWhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Banengi abachothoza usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda oyethule amazwi akhanya esekela okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine ngesikhathi ekhuluma edale leState Duma kwele Russia. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMdenda utshele idale leli ukuba baya kunanzelela ukuba ele Russia lahlasela ele Ukraine kulandela ukufakwa kwezikhali ze-nuclear duzane lomngcele walo ngamazwe entshonalanga. UMdenda uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wananzelela ukuba angahlaselwa ngamazwe la, ngakho-ke wahlasela ele Ukraine esenzela ukuvimba ukuba engahlaselwa ngamazwe entshonalanga. eZimbabwe ngelinye lamazwe aphikisa ukuba eRussia lifakelwe izijeziso zenotho ngesikhathi kuvotwa kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eUnited Nations lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly lapho acele ukuba zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Okwenziwe ngumdenda loMnangagwa sokuthiya abantu bengazi ukuba kwenzakalani eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Isitha sakho akumelanga ukuthi bona necessarily sibe yisitha sami nami. Into enye mele abantu bekunazile khonokho. So thina iRussia asizayo asilankinga layo. Kodwa ke akutho ukuthi kwenxa kulabanye abalwa nayo. So kumele thina sibe nabo thina nathi kumbe singasazalani labo kumbe singasadlelani labo. So upresident Mnangagwa nxa esenza ama-ring engagement efforts akhe nabo konke lokho okwenzakalayo kwenzakala neZimbabwe hathi ngobudlelwano beZimbabwe nabanye amazwe kumbe iRussia kumbe iChina kumbe kuyini. Esikutshoyo ukuthi bona amasandla akhe hala condition okumele akhithe ngawo. Uthi nxa sinda phithe into kumele sizombe isitha se-America kumbe sizombe isitha ese-Britain, hayi. Kodwa sithi kona thina kumele kube unconditional. Abangani bethu bengabe bengasho bangani be-America bengasho banjani be-Russia. Kodwa lokhwana kumelanga kube yinto ezadala ukubana thina le-America kumbe le-Britain singasazwanani. Yinto yokuqala abantu kumele bayizwisise kakhulu njalo bayibambisise kakhulu ukubana izinto lezi ziyathiyana.
Yes, yabona ke okwenziwe ngumdenda ukuthi afike akhulume khona ngale esithi ke nxa sikhangela ke ukuthi iRussia yangena njani kule Ukraine eZimbabwe liyakwazi ukuthi kuyini ongazange uhambe ngemfanelo. Khulumo sokuzondisa abanye abantu ungathi ngakhonokho.
Okushiwe ngospeaker ubaba umdenda ukuthi yena iZimbabwe ingabe kuzisa kunobona ngathi akusho into ehluphayo. iRussia kayisuki ukuthi ivukele iUkraine ngento engene. iRussia iphumele ekugcekeni hayi Ukraine lingayikho lokuvumela ukubana amanye amazwe azofaka izikhali zabo right by our doorstep. Kodwa iUkraine yena iyaqhubela phambili isenza khona kubana ngokwenkani. Kanti ukhumbulayo ukuthi bana i-America yangwayo yake yazonda abantu sebefuna ukufaka izikhali zabo kube kukhipha ngale namanye amazwe adlalane nele-America. So khonokhwana kuyafanana yibe simhlobo nasiyakuzwisisa ukubana i-America iRussia ilwane nxa ihlasela i-Ukraine ngoba i-Ukraine izifuna ukuvumela isitha se-Russia ukuthi sibuye sizokhemba right by i-doorstep e-Russia.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF sixoxe laye wobulawayo. Siphinde saxoxa ngalolu daba lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu.
USapho imuli yaseZimbabwe ilahlekelwe ibukhokheli asikhokhela siyelusiwe. Uyazi umuntu nxa ayiseluse imbuzi zakhe uyazivulela ziyedla ziyezinathela akula kukhokhela uyazekela nje. So njengabantwana baseZimbabwe selusiwe asikhokhelwa. Abayithi policy coherence ngesilungu eyokuthi uhulumende uyatshengisela uphawu lwakhe ukuthi yena uvela ngaphi uya ngaphi akusekho ezweni laseZimbabwe. Yikho ubona umongameli indicator left uspokesperson wakhe ethene right umzekeliso ofana nalokho esikubonayo. UMnangagwa upresident yena into injongo yakhe enkulu ikuthi abebonakala ezindaweni elengise isikafu sakhe leso eqeda lapho sekhangelele olunye futhi uhambo ukuthi ayabona kwenye indawo ukuthi wenzeni impumela yakhona ihamba njani akalandaba lapho.
Singathi-ke sibone umnumzana Jacob Mdenda uspeaker of parliament ekhuluma khona ngale estate duma kwele Russia. Kambe kuyahambelana yini lokufunwa ngumnangagwa njalo lilizwe leZimbabwe konke khonokho?
Akuhambelani le njongo kahulumende e-re-engagement yokuthi ilizwe laseZimbabwe likhomisane umlotha lamanye amazwe njalo izijeziso zomnotho lezo abathi zikhona lazo zikhitshwe. Akuhambelani ngoba abe-west lafake izijeziso zomnotho abazwani lalaba abaseRussia. Yikho ngisithi mina uhulumende wethu ufana nje lo muntu ohamba ngenyawo zikarayithi akalolukaleft I-coherence, i-coordination on policy issues akukho at all.
Pho manje kuya ngapi konke lokho?
Eqinisweni abantu abananzelele ukuthi njoba ngijilo ukuthi ubukhokhela silabo selusiwe ngokuwondoda sibonele elizweni laseZimbabwe. So eqinisweni abantu abamele balungiselele ukuthi balungise udaba lwenkokheli. U-2023 lithuba elikhulu lokuthi silungise izindaba zenkokheli.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhulumisane labeviyo lebutho laselwandle emkhumbini webutho owe-USS Howard okwele Japan namhlanje, lapho atshele khona intatheli zindaba ukubana elemelika liyaqakathekisa ukulondolozwa kokuthula lokuzinza emhlubulweni owe-Taiwan Strait. Kulo mntwana oleminyaka elishumi lane odutshule wabulawa izolo kwalimala abane kusehlakalo sokudubulana ngempopo okwenzakale enkundleni yokudlalela ibhola kwesinye isikolo sasePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha eMelika. Abalondoloza ezemvelo lezinyamazana zendle kweleKenya babika ubana indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu ibulele isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% lamadube akulelo lizwe. Kona vele izinyamazana ezisengozini yokutshabalala ngoba inani lawo liphansi kakhulu. Kuqale namhlanje ukuthonisiswa kwake waba ngumongameli wakweleGini uMusa Dadis Kamara kanye labanye bakhe abetheswa icala lokubulala ngocuku abantu abaphose bafike amashumi amathathu 28 ababetshengisela besola umbuso wakhe ngumbandula womnyaka ka-2009. Uhulumende wakwele South Africa wethule umbiko oveza ukubana kulabantwana abazinkulungwane ezingamashumi edlula athobamunemunye 90,000 abazelwe ngamantombazana aphansi kweminyaka elishumi lathobamunemunye 19.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Lindiwe Magaya owayeyisiphepheli eZambia ngesikhathi sempi yenkululeko osehlala eNew Jersey khonapha eMelika. Unkosikazi Magaya uselobe ugwalo olwesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ibhuku leli ngaliloba ngenxa yezehlakalo ezenzakalayo empilweni yami. Ngandihlala ngifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngibhala ngani, ukuthi impilo yami kuyinokwenzakalayo. So ngazuza i-opportunity ye-sabbatical emsebenzini ukuthi ngiyekwenza i-research eZimbabwe. So but ngenxa yokuthi kwakule COVID, so ngisamelele ukuthi kube le time nje ukuthi kube lesikhadlana kuvuleke ngekhaya. Ngasuthi njengoba ngihlala ngifisa ukubhala ibhuku, ngcono ngike ngibhale ibhuku lami while I'm waiting for e-research opportunity ukuthi ngekhaya. Isihloko salo sithi The Guarded One, A Child's Journey Through War.
Kujon lokho.
So The Guarded One, so ukuthi ulindiwe. Ibizo lami ngulindiwe Magaya uMankala. So umama wanika ibizo lele ethi Lindiwe ngenxa yezehlakalo ezaba khona ngizalwa. So wathi ngulindiwe kusho ukuthi ngilindwe yinkosi yilo lonke ngokuphelela kwayo. Olindwe yinkosi, so yikho uThe Guarded One. So uThe Guarded One lo journey through war, kusho ukuthi wadlula through war kodwa uNkulunkulu wabonakalisa wamgcina njengebizo lakhe.
Wasuka ke phela wena eZimbabwe wangena eBotswana. Usuka lapho ke waya ke kwele Zambia lapho wahlala khona e-Victory Camp. Akusitshela ngamafutshane khona.
Mina ngathi ngiphapha manje ngabona ukuthi kwezinsuku baba wayehamba nyamalala ngingenzela ukuthi ungaphi. Kanti kulezimpi njengoba baba wayelipholisa. So sasuka ke laphana ubaba wabona ukuthi hayi impilo le yenye.
Unkosikazi Lindiwe Magaya ngumlobi wogwalo olutsha olulesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Sixoxelaye eseNew Jersey khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi. Ngisithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.